Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole uthi akaboni uhulumende elandela izicwayiso zocwaningo.
Mina ngibona ngani vele uma sikhangela i-commission kaMoklanthe kwakuyikuchithela uZulu weZimbabwe isikhathi lokumosha imali eyama-taxpayers ngenxa yokuthi uhulumende wakuleli uvele akazimiselanga ukuthi landele khonokhu okurecommendwe yi-commission, impumela yi-commission. So ngibona ngani lanxa nje kulama recommendations akade angaphathisa kodwa uhulumende wakulele akazimiselanga ukukhangela impumela ye-report lokuthi yenze khonokhu okukhuthazwe yi-commission.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uvumelane lo Sithole ethi lapha uhulumende ubambe uZulu ngamehlo ngokucala ibandla eliphikisayo.
Hayi, sesidlalisiwe isikhathi sethu njengoZulu eZimbabwe, le mali sichithekile. Kodwa sinanzelela ukuthi konokane sakhulumayo kungakafakwa i-commission ukuthi amasoja abulela abantu yikho kuphumayo ku-commission. So sibona kusiba nzima for uhulumende lo ukuthi elandele ama-recommendations afakiwe yi-commission, ikakhulu ngoba ulecala, nguye owathuma amasoja, nguye njalo okhangelelwe ukuthi elandele izinqumo lezi ezibekwayo. So kuzaba nzima for them ukuthi belandele izinqumo zonezo ngoba bavele balecala elokuthi kumele bephendule icala, becasise ukuthi kwahamba njani, njalo bakwenzelani ukubulala abantu. Njalo uma becala i-opposition siyakwazi izanu vele lomkhuba wonjalo bake bakwenza ngesikhathi se-ground, baforma i-super zaphu lama-dissidents, bakhombela kuzaphu bathola isizathu sokubulala abantu. Lamanje bacala i-MDC ukuze bethole isizathu sokubulala abantu abababulele.
Obona ngobudlelwano lamanye amazwe kubandla lemthwakazi Republic Party, umnumzana Njabulo Ngwenya uthi ukucalwa kwebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance kakuqondanga, ukanti ababulali babonwa ngumhlaba.
Thina esikunanzelelayo lapha ikuthi i-commission le sicabangela ukuthi kule sandla esivelela ngaphandle esingathi i-foreign hand akade izama ukugeza uhulumende lo okhona, ngoba kuyacaca ukuthi imphumela yayo le imphumela ecanduliweyo, akusiyo mphumela ephathelane lobufakazi lobo obutholakeleyo akade kubuthaniswa yile i-committee. Singathi bekuyi public relations program yokugeza luhulumende abonakale sengathi unguhulumende osemthethweni esingathi ngesilungu u-legitimate. Yikho kubona kwethu, ngoba kuyamangalisa sure ukuthi umuntu abantu badutshulwe umhlaba wonke ukhangele ukuthi ngubani odubulayo, kodwa kuphume nje sokungathi sokugconwa abanye abantu, kungasagconwa laba abayibo abenze lobo bubi.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkululeko Nyathi uchaze uhulumende njengomuntu obalekela icala.
Lapha namna ngokubona kwami akulanto abayilokhu kuvala nje amacala abo ukuthi bazenza abantu abaright, kodwa bona into abayenzayo vele beyibona ukuthi irongo. Bazama ukusecure bona bodwa nje ukuthi into abayenzayo ibe ngani bona bayayilandelela, kodwa akulanto vele ezathutha abazayenza iphumelele. Kuyathula, kuyayala kuthulwe kunjalo.
Impumela yocwaningo isolwe ngabantu abaningi bethi ababone uhulumende elandela iziqondiso, ngoba nguye olecala lokubulala abantu ababengahlomanga, njalo nguye osembusweni. Kube nelinye ihlekana elithi i-commission le iqhube umsebenzi wayo ngemfanelo. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.